ya ketwa ngayo mbe ya sitshenziswayo ukukhetha abazamela abazameli ibandla bengamakhansila kumbe bengo-NP ibuya ithi yabuya iyindlela enhle kakhulu kodwa sokusekugcine nayisazange yabahle njengalokhu esasikukhangele ngoba i-first stage kwaba le-nomination stage whereby ama-candidates ayenominethwa abantu beqambe ukuthi kuza sifuna bani ukuthi esimele njengokukwazi ukuthi umongameli wethu u-advocate Nelson Chamisa wayevele wakutsho mceke ukuthi yena abantu zabathola abazamela izigaba ekhansilini labazamela izigaba ephariyamenti bazasuke ebantwini so indlela yabuya inhle kakhulu isisiyafike emaphethelweni yikho indlela engazange ibenhle ebantwini.
Manje ngokubona kwakho kuthiweni kuyini okungenza ukubana abantu bangadabuki phakathi begcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kanti abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu and isifiso sabantu beZimbabwe nalokhu kade sebekukhangelele ngendlela umongameli we-CCC we-CCC wabuya ngayo ezibika ngayo ebantwini ekuqaliseni kwe-CCC abantu babekuthakazelele kakhulu bazitshela ukuthi udubo leZimbabwe solufike komlindi wacini kodwani ngendlela osokuyenzekezeke ngayo ibandla selilomlando omkhulu kakhulu yebo lingathola nje abazavota abalenani elikhulu ukudlula laba abancintisana layo kakhulu i-ruling party ZANU-PF labanye laba ama-opposition amaphathi la afonywa uma sokushiwe ekhethweni abengela amalandela amaningi kodwa ukuwina kwakhona sokunganeno sokuwina kokuthi lapho kulo mncintiswano khona uselakali owinayo iqiniso elihle abantu kabasoze behambe beyevota ngendlela ade bephakame ngayo ngendlela ade bevuke ngayo akusela into eba-attractayo or akusela into engareyiza isipiriti sokuvota sibe phezulu osokuyenzakala yikuthi abantu sebedidekile abantu abasakwazi ukuthi bengabekhethe bani abantu ngendlela asebebona ngayo sebeze bekutsho mgceki ukuthi bebengakwazi ukuthi uba kuchamisa laye uzabuya elesihluko esidlule esezanu-PF endleleni abantu abafuze bekhethe ngayo abantu ababamelayo.
Yona inkokheli yebandla like lakhulumisana nayo yini ngalolu daba?
Okagandi into eqinisenzakele abantu bakhethwa ngabantu kwaba lama-status ambalwa kule stage ye-nomination lapho abantu abanominethwa khona njengoba nishile phambilini kwaba le stage okwakuthiwa nge-security vetting umuntu wawusekhangela ucutshungulwa yiphathi ukuthi imbali yakho kupolitiki ibime njani kwaba lendaba yema-CVs okuthi wena vele ulama-qualifications aphi yikwini ongakwanisa ukukuyenza ule input bani ongayifaka elizweni njengokukwazi ukuthi ukubamba isikhundla ufuna ukukhaliphi ufuna umuntu okufundeleyo.